Uluka isahluko sechumi lanye. Wathi ekhuleka endaweni ethile, eseqedile omunye wabafundi bakhe wathi kuye.
Nkosi, sifundise ukukhuleka njengoJohani wafundisa abafundi bakhe.
Wathi kubo,
nxa likhuleka, kalibokuthi, Baba, kalidunyiswe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, siphe ukudla kwethu insuku ngensuku. Usithethelele izono zethu ngoba lati sibathethelela bonke abasonayo ungasingenisi ekulingweni.
Wasesithi kubo,
nguphi kini olomngane aye kuye phakathi kobusuku athi kuye, mngane wami ake ungeboleke izinkwa ezintathu, ngoba kufikile kimi umngane wami evela ekuhambeni kodwa kangilalutho engingalubeka phambi kwakhe. Ongaphakathi aphendule athi, ungangihluphi, umnyango usuvaliwe, labantwana bami balele kanye lami, kangila kuvuka ngikunike. Ngithi kini, loba engazukuvuka amnike ngoba engumngane wakhe, kodwa ngenxa yokuphikelela kwakhe, uza kuvuka amnike konke akuswelayo. Ngithi ke kini, celani liza kuphiwa, funani liza kufumana, qoqodani liza kuvulelwa, ngoba ilola lo ocelayo uyamkela, lofunayo uyafumana, loqoqodayo uyavulelwa. Nguwuphi kini onguyizi ongathi uba indodana yakhe icela inhlanzi ayinike inyoka endaweni yenhlanzi? Uba icela iqanda ayinike ufezela na? Ngakho ke uba lina elingababi likwazi ukubapha abantwana benu iziphiwo ezinhle, kakhulu kangakanani uyihlo osezulwini uza kubapha abacela kuye umoya ongcwele.
Wayekhupha umoya omubi oyisimungulu. Wathi esephumile umoya omubi, wakhuluma umuntu oyisimungulu. Abantu bamangala, kodwa abanye babo bathi,
uyakhupha umoya ababi ngoBhelizebhule inkosi yomoya ababi.
Abanye bemlinga bafuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini, kodwa yena eyazi imicabango yenhliziyo zabo wathi kubo,
ilola lo umbuso owahlukene phakathi uyachithela, lendlu eyahlukene phakathi iyadiliwa. Uba uSathane laye ahlukene phakathi kwakhe, umbuso wakhe uza kuma kanjani na? Ngoba lithi lina ngikhupha omoya ababe ngoBhelizebhule. Uba mina ngikhupha omoya ababe ngoBhelizebhule, amadodana enu abakhupha ngubani na? Ngakho wona aza kuba ngabathonisisi benu. Kodwa uba ngikhupha omoya ababe ngomunwe kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kini. Uba isiqhwaga sihlomile, silinda umuzi waso, impahla yaso ihlezi ngokuthula. Kodwa nxa olamandla kulaso esisukela asinqobe, uyasamuka izikhali zaso, ebe sithembele kuzo, ayabe impango yaso. Lo ongelami umelene lami, lalo ongabuthi lami uyahlakaza. Nxa umoya omubi esephumile emuntwini, uyadabula indawo ezomileyo efuna ukuphumula. Engakufumani uthi, ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo. Afike ke ayifumane ithanyelo ilungisiwe, abe sehamba azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye, bangene bahlale lapho, okugcina kwalowo muntu kube kubi kuloko kuqala.
Wathi esakhuluma lokhu, owesifazana othile exukwini waphakamisa ilizwi lakhe wathi,
sibusisiwe isisu esakuthwalayo lamabele owawamunyayo.
Kodwa yena wathi,
yebo, kodwa ikakhulu babusisiwe abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilondoloze.
Wathi sekubuthana kuye amaxuku, waqala ukukhuluma esithi,
lesi sizukulwana yisizukulwana esibi, sifuna isibonakaliso, kodwa kasikunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona. Ngoba njengalokhu uJona waba isibonakaliso kwabaseNinive, indodana yomuntu iza kuba njalo kulesi sizukulwane. Inkosikazi yaseNingizimu iza kusukuma ekuthonisisweni kanye lamadoda alesi sizukulwane iwalahle, ngoba yavela emkhawulweni yomhlaba ukuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Khangelani, kukhona lapha okukhulu kulo Solomon. Amadoda aseNinive aza sukuma ekuthonisisweni kanye lalesi sizukulwane asilahle ngoba aphendukwa ngokuchumayela kukaJohn khangelani kukhona lapha okukhulu kuloJohn gakho othi eselumathise isibane asibeke ekusithekeni ingabe ngaphansi kwesitsha kodwa usibeka esiqobaneni ukuba abangenayo babone ukukhanya ilihlo lakho liyisibane somzimba wakho nxa ilihlo lakho liphilile umzimba wakho wonke ulokukhanya kodwa nxa lilibi umzimba wakho ulomnyama ngakho qaphela ukuba ukukhanya okukuwe kungabi ngumnyama ngakho ke uba umzimba wakho wonke ulokukhanya ungelandawo emnyama uza kukhanya wonke njengesibane sikukhanyisa ngokukhanya kwaso
esakhuluma umfarisi othile wamema ukuba adlelaye wangena wahlala ekudleni umfarisi wamangala ebona ukuthi kaqalanga ngokugeza engakadli yasisithi inkosi kuye
linake bafarisi lihlambulula ingaphandle yenkezo leyesitsha kodwa ingaphakathi yenu igcwele ukuphanga lobubi lina zithuta yena owenza ingaphandle kayenzanga lengaphakathi na kodwa phanini kube iziphiwo lezo zinto ezingaphakathi khangelani konke kuza kuhlambuluka kini kodwa maye kini bafarisi ngoba lithela okwechumi kwemfe lamakhomane lokwembida yonke lingananzeleli ukulunga lokumthanda uNkulunkulu belifanele ukukwenza lokho lingakuyekeli lalokho maye kini bafarisi ngoba lithanda izihlalo ezingaphambili emasinagogeni lokubingelelwa emdangeni maye kini ngoba lifana lamaliba angasabonakaliyo labantu bahambe phezu kwawo bengawazi
omunye weza zumlayo wathi kuye
mfundisi ngokutsho lokho uyasithuka lathi
yena wathi
maye lakini zazumlayo ngoba lethesa abantu imithwalo enzima ukuthwala kodwa lina uqobo lwenu kalithinti leyo mthwalo langowodwa nje umuntu maye kini ngoba liyawakha amaliba abaprofeti ababulawa ngokhokho benu ngalokhu ke lingofakazi livumelana lemisebenzi yabokhokho benu ngoba bona bababulala linake liyawakha amaliba abo ngalokhu ke ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwathi ngiza kubathumela abaprofeti labapostoli abanye baza kubabulala abanye babazingela ukuze kubizwe kulesi sizukulwana igazi labaprofeti bonke elachithwa kusukela ekudatshulweni komhlaba kusukela egazini lika-Abeli kuze kufike egazini likaZekhariya owabulawa phakathi kwe-altare letempeli yebo ngithi kini liza kubizwa kulesi sizukulwana maye kini zazumlayo ngoba lisusile ikhiye yokwazi kalingenanga lina uqobo lwenu labangenayo labavimbele
wathi ephuma lapho labafarisi baqala ukumngxamela lokumbuza izinto eziningi bemthiya ukuze babambe ulutho oluphuma emlonyeni wakhe